Ucele ukuthi uhulumende ngalokuthile uhulumende kamnankagwa kakwazi akwenzayo. Singathi thina ule confusion. Siyakhumbula ukuthi uMthulengena wakhupha umbiko ukuthi ufuna ukukhipha ibond ngoba i-bad money ixosha i-good money. Ngokuya kwesikhathi kakwenzanga khonokho wakuphika sabona instead sekhipha i-US dollar. Siyambona umsekeli kamongameli webandla le-NDC uTendayibiti wakutsho ukuthi sokule mali ebuyayo izim dollar wakuyala khona lokho. Baphinda futhi njalo ukhosi bathi yena kule mali ebuyayo ibhondi izim dollar wayala. Uma kunje wathi kule mali ebuyayo wayala yena uMthuli kuyatshengisela ukuthi ba-confused njalo bayesaba ngoba besazi ukuthi abakwenzayo kakuqondanga. Le fuel-i sananzelela ukuthi uyakhuluma ukuthi izabuya ikhwelile bayale kodwa sisiyafika kuphampu sithole ikhwelile. So uhulumende lo u-confused, uhulumende lo kazithembi entweni azenzayo ngoba besazi ukuthi izinto ezingaqondanga izinto ezibulala ilizwe. Yikho-ke lizathola ukuthi bayesaba bafuna ukuthi-ke bajume abantu abantu bevula. Bathole sekulezi mdola abantu bevuka bathole ifuyo likhwelile abantu bevuka bathole izinto zonke zikhwelile ngamagwala bayesaba kabazithele.
Ngezinye indlela singathi umphathintambo uNcube usebenza engatshelani labanye yini okwenzakalayo kumbuya bekwazi nje efuna nje ukukhuluma okungayisikho.
Hayi kuba kwaziya bekwazi ngoba zinhlelo abaye bezenza bendawone baya bekwazi bese besishiyana kuthina abanye benza amawala ba-announce isikhathi abasifunayo singakafiki. Abanye-ke bese befuna ukuthi bakufihle khona lokho kungaphumi umehluko nje okhona kodwa ngabe kuyinto yabo yonke abayitheka bendawonye injalo yimbi bafuna ukuthi bayi-implement bese beshiyana-ke abanye bathanda ukuthi bafihle kodwa kabanye bathi abakufake kunjalo ukuthi hhayi kulento enje eyenzakalayo. So yilo uhlupho esidibana labo ngoba uhlupho babe sesaba ama-repercussion bayakwazi ukuthi bangathi bona sekubuya izimdola lapha ama-rate athawe kakhulu ithi luze ivalu ivele ingakangena ebantwini. So yikho befuna-ke ukujuma abantu abanuubabonasokusenzakala.
Bakhona abathi usikhwixa mfundo uThuli Ncube umphathintambo wezemali ngumuntu okhaliphileyo okokukhalipha kwamabhuku nje kuphela kodwa phansi lapha nxaso kuyukuthi into zenzakale zingayenzakali. Kungakuliqiniso yini khona?
Kunzani uPF akula muntu osebenzisa ingqondo yakhe owazi ukuthi ukhaliphile owazi ukuthi ufundile owazi ukuthi uyazi kodwa kunzani uPF phela kakusebenzi ingqondo yakho usebenza ingqondo yesystem uyatshelwa okokwenza wena okwakho sekumele uyi-implement uyakuthanda kumbe kawukuthandi into ekhona yinto uMthuli angena engakwazi uzayithola. Yikho wasengena wenza amawala wathi hayi sizakhipha ibond nothi ixotsha i-US dollar sizenza lokhu lalokho ekhuluma ngakhonsalthanga abanikazi bephathi. Abanikazi bephathi basebemtshela ukuthi hayi lokho ofuna ukukwenza kakwenzi ngoba thina kwizami PF siphila ngokubhena imali siphila ngokuthengisa ibond emgwaqweni sithathe i-US dollar sigade izindege ziphume phandle kwamazwe sithenge iproperty phandle kwamazwe. So ungaxotha ibhondi-ke asisoze sisenelise ukuthi sibe sesithenge i-US dollar sizayithatha ngayo.